isikhathi sembiko yenu.
Ye, linjani zakamizi?
Ye, mina ngikhuluma ngilapha esigabeni sensuza e-village nenale okuthiwa ngu-1C. Ye, siyakhala kule village leyi. Sikhala ngenkomo, inkomo ezilabanikazi kodwa eziphila ingani ngezeganga. Inkomo lezi ziphila zingezeganga zilabanikazi bexothela emasimini ethu. Shua angani kungaba losizo kulokhu ngoba abanye bekulinyiwe sibili lobilanga lithisile bebezadobhadobha emasimini kodwa sezitshaye zaqeda zavala. Angazi ukuthi kade kungathatha nyathelo bani sibili ukuthi laba bantu bezibone uburongo babo ngoba kabazibone uburongo babo. Uthola umuntu ezula emasimini abanye abantu edinga inkomo zakhe engani uzidinga enkambeni. Ziyaphoxa izakhamizi lezinkomo ethareni zithawa nsuku zonke ziyenzisa ingozi ebantwini ziyabulala izimota zabantu. Khuluma kunje emabeleni khonapha kuvillage 1C abalima ngasemagu eguswini akulalutho zitshaye zavala. Kukanti yikho kade kumele kube khona lezilimo ezinjengabonyawuthi eguswini kodwa zitshaye zavala. Hayi, siyakhala nyabonga kulokho.
Siyabonga kakhulu sisebenzi ze-Studio 7 ukusisekela ngokusikhiphela izindaba ezinhle kangaka ezicacileyo kikho konke ezingelamfihlo ezingathathi hlangothi. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Kake ngisekele nje laba abanye abantu abalembono emkhaliphileyo abathi bona kasivotelenini ibandla elilodwa sonke sitigu ku-CCC sonke ngakuthiwa silomcaba ngowodwa. Lokhu kutshona sithi ye sisapota amashona sisapotani ye kasiphumeni sime sodwa ngeze saphumala lutho ngemqondo nale ngeke saphumala lutho. Ngicela ukulimukisa abantu abangananzeleliyo ukuthi abakukhulumayo bayakwazi yini. Angeke saphumala lutho thina amaNdebele sisodwa. Uchamisa uzasikhipha bazali lezihlobo labangani uzasikhipha entweni liyana uzasikhipha. Ngumuntu nje kaNkulunkulu othunywe nguNkulunkulu njengoMoses ekhipha abantu bakuIsrayeli eGibhithe nalwana umfana umncane kodwa uzasikhipha edubeni. Umfundisi wesonto ubamba iBhayibhili kasuye muntu olezandla zegazi kazangayi empini. Umqondo wakhe uyalubona udubo oludubo abantu. Asihambeni sonke ngobuningi sibingi uDr. Thokozani Khuphe ngumama olobuntu nyamsaluta nyamthanda okumangalisayo ngendlela ayenze ngayo.
Salunani Studio 7, Stazara Studio 7, linjani? Thina siyaphila, siyaphila. Loba nje abantu bephila asilathemba lokuthi sizawuphila umnyaka enalonke. Asilathemba sibula silathemba ngendaba yokuthi hayi isomiso sikhona sikhulu kakhulu. Isomiso sikhona sikhulu kakhulu ezulu azange laba khona. Indlala ihlasela abantu, ihlasela abantu, abantu kakudliwa 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 emakhaya. So kunzima kakhulu. Kanti njalo sethuswa yilokho loko ephethe ukukhulunywa lapha ezindabeni lapho ukuthi amafutha entengo yamafutha izakhwela kakhulu. Kanti ke sesibonile vele ukuthi kusobala ukuthi nxa ikhwela kakhulu sokuzathi labawodi abazama ukuthi bedinga ozimpuphu labochukela lokhu kube sokwenza ukuthi kukhwele kakhulu. Phoko yinto ezahlupha kakhulu uZulu, uZulu ezahlupheka. Impilo yasekhaya ivele isitshintshile, isitshintshe kakhulu 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 kakhulu. Izolo bekungcono njengokuthi abantu becelelana becuphelana. Kade semakhaya simo sesinjengasemadorobheni. Anyeke usweli ichukele ecela komunye, anyeke usweli impuphu ecela komunye. Aso kufana samadorobheni ngoba kanti layo eza kunika yena esalelana. Akulalutho aluvalelisayo. Ngumama unankazana ngapha emambala, umama unankazana emambala.
Livuka njani ke balaleli be-Studio 7? Ya i-census yona iqakathekile ukuthi yenziwe nxa isenziwa ngendlela eqondileyo. Hayi lokho ukuthi kuyabe kusenziwa sokubuzwa impuzo yesili. Nxa umuntu ezabuzwa ngumntwana ku-grade 7 ukuthi uphila ngani, kanti lathi umntwana ku-grade 7 vele uphila idependa kuma parents akhe. Nxa ezabuzwa ukuthi wazala so wafelwa wathini thini, some of these questions really they are silly questions as umlaleli lo okhulumile ukutsho. Kababuze izinto ezingabe ziyaphathisa umuntu empilweni akhona ingcekeza yonkile yababe lokhu besibuzayo wena okhulumayo ngumagutsha weblamdi.
Sawubona, sawubona Masakazi S27 balaleli bonke, khuluma Ncobela Kimpawule lami kancane. Ya, inkinga yeZimbabwe, abantu beZimbabwe nje ukuthi i-politics isingenile ekhanda. Akulo ozakhuluma into okuthi onike abanye umbono into esiyakhaya. Abantu abaningi sebekhuluma i-politics, njalo labo abantu abakhuluma i-politics abekho lapha ezweni basemazweni. So awuncedi ukuthi bepho ngokukhuluma bele khona uhlupho lini lungapha ekhaya. So inkinga le. So ngalibana bakhuluma nje lapha ngathi kungcono belungisise phela. So inkinga nje khona, even ungabona umuntu ethi mvuvusile uzeni iphathi yami ikudedisana, akulo le vision nje okhuluma ukuthi hhayi ngifuna ukuzolenzela lokhu, ngifuna ukuyenza lokhu. Hhayi, i-politics yalapha jenela kakhulu namanye amazwe, even e-South Africa akula kudedisana okuyenza la amaphathi wonke against, hey lowo nje lowo nje. So hhayi, awucaci kahle.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.